ye udubo olukhona ngalokuthi uPresident Khamisa nxa ekhangela inkulumo lezenzakalayo uvela mangala ukuthi kanti vele zivela ngaphi ngoba phela ilizwe leZimbabwe selitshintshe izimali kaningi kaningi nakelo wodwa njalo ngokwazi kwakhe uPresident ekhangela amaphepha akudala ePharlament kucommittee ekhangela ngezemali yabantu beZimbabwe kukhanya ngani i-reserve bank ewokathi esilisebenza njengebhanga labantu abalutshwani abasebenza ukuntshontshela uzulukazi weZimbabwe ngalokho ubone ngani imisebenzi yonke eyebhanga le-reserve bank kufanele ihlubule kwakatsha ngoba ibhanga leli-ke livalwe kancane kusakhangela ukuthi kungenziwa kanjani ukuthi lisebenzele uzulukazi ukuthi lisetshenziswe ukuntshontshela uhlalizeli weZimbabwe.
Kodwa lona ibhanga le-reserve lithi leli linyathelo lokuthi kungabi lokuswelakala kwemali elizweni.
Iqiniso lokuthi sesilalele iy'nkulumo ezivela ku-reserve eziningi kakhulu ezisuke zabasegcekeni ukuthi nje basengezithiyo bathi ama-bond aso zachiyana le-US dollar azahlala kuyi-one ka-one umangujwa wathi yena nxa lokho kungekela ukwenzakala uzachiya umsebenzi kwenzala azangachiya umsebenzi. Siyakwazi njalo ukuthi batshontshele abantu izimali zabo sesehlukanisa i-bond le-US kwakhanya ukuthi bangamasela amakhulu eminyakeni wonke odlulileyo sebenike undoda othiwa nguTagureyi owesakunda imali eyedlula 1.9 billion khonokho akuphume egcekeni ukuthi bayisangaphi bathatha kwaswelakala i-2.9 billion zabafuka bakhuluma ukuthi ivela ngaphi okwethusayo kakhulu engingazi ukuthi kathi uzokwazi weZimbabwe uzavuka nini thi ukuthi abone ukuthi hhayi lokhu phela ikudlala namazosi ilanga lisemini.
Kodwa la nxa kunjalo lina njengebandla lizwisisile yini kumbe lakini lokhu kungacaci ukuthi njengoba kungani kulokhu kuphikisana ukuthi yimali entsha uqobo kumbe hhayi?
Akulanto ecacayo ngendaba yebhanga le-reserve bank ngoba amanga akhona makhulu ubuhlelo bukhona bukhulu buye-service abuye-tools upresident bekhuluma laba kuphalamenti izolo bebemtshengisa sebekutholile ukuntshontshwa kwezimali okuphuma lapho kuye-tools.